sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba owurivetiwili lo ngibona ngantu seceleni njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazifanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yekugrawundi le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-Ethical Peace and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu abaye bevele engxenye abaphathelele nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yona leyana elabonare kwakulo nare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umsubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo isikhathi eziningi bayithemba nxa behlala layo ngoba babekwazi ukuthi layo xa ilelingajanga njalo kulezimfa phakathi kwesigaba iyalikhona ilapho
ye lapha siyabona ukuthi sibili ibheji lokhani litshengile sibili so-ke lina libona ngazani liza kuyekela kumbe liza kuqhubekela phambili kwenza
asingaze sikwenze kumbe sikwenza ngendlela yokuthi laba abanye abathe kwenziwe kwenziwe kodwa kasoze kusinika ama-results afiswa ukuthi lizwe lelathwe ilizwe liyabe lisala ligula lizabe lisala liqhula liyabe lisala linobuhlungu abantu bayabe befuthelene kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho siyabe sizame nje ukwenza izaba
so manje nxa sesikhangele nduna kumele liqale nini uhlelo lolu njalo selikubeke njani konke khonokho lapho kumele likwenze khona
uhlelo lolu mina ngangibona ngamehlo ami ukubona izinto ngibona engani kavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi nisesenzisigazi ukuthi imali engaka imali ezaphiwa yona induna ngokwazi yimalini konke khonokana kufanele ukuthi kubekwe segcekeni ngoba kuyabe induna yabisemsebenzini njalo umsebenzi lo kawulula is a traumatic job okengikhangelela ukuthi induna kuyabe kufanele ukuthi kube sokubekiwe ukuthi kudingakala imihlangano emingaki ngesigaba kumbe ngevillage ngoba singakhumbula into le ye-ground yinto eyabantu abasebeluphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one on one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo babangasenelisi ukuthi bamuve from one point to the next point so ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kuye kufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngelangeni ingaka izalikhona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho ngoba ngiyambona ukuthi abantu nxa kuyukuthi i-village eyi-one normally iyabidlula kubo 200-300